ngabe kuyikuthi abantu asikayawuzwisisa umthetho or ngabe kuyikuthi mhlawumbe-ke uhulumende layo zama ukudinga imali ngendlela ezithile. Engikubonayo ukuthi nxa ukhuluma ngekhampani e-offshore kuyikuthi i-profit yayo iyenza eZimbabwe isiyisa offshore. Okuqakathekile okufanele sibekwazi ukuthi nxa iyenza eZimbabwe kutho ukuthi vele uzathethwa khona apha eZimbabwe. Nxa usuyihambisa offshore kutho ukuthi lapho ibhenka khona offshore baza kuthathela-ke umthelo ebhenki yona leyana. But-ke nxa kuwukuthi ikhampani evele ingekho eZimbabwe ikwelinye lizwe uyabhatala phela umthelo kuyolwalelandizwe. Okuqakathekile lapho fanele sikuzwe ukuthi nxa kuwukuthi ikhampani leyo ngaphandle kwamazwe iyakunikeza njalo ithuba lokuthi ubise imali eZimbabwe, nxa ifika ebhenki kufanele ukuthi itekswe. Nxa kuwukuthi umthetho ungaleyo ndlela, hhayi umthetho uyakuqondile. Kodwa-ke nxa ungakho ngaleyo ndlela, mbone ngani-ke lapho kuyabe sekuyikutshontshela, ngoba akula muntu ongabhadala i-income tax emazweni amabili ngesikhathi esifana nayo. So kuyabe kusitsho ukuthi kuyabe kufanele ukuthi kulungisiswe khonokho. Mhlawumbe-ke ibhili nxa ikuye ephalamenti kulalokhuyana okuthiwa khona i-public hearing. So ku-public hearing-ke kutsho ukuthi sonke osomabhizinisi nabanye engabe ibathinta leyo tax sizahamba-ke siye kuqondisa khonokho, ngoba-ke umthetho wenzelwa abantu njalo wenziwa ngabantu, kufanele sikuzwise khonokho.
Ngena-ke khonapho-ke Mnumzana Ncube.
Okokuqala, umthetho lo kangingawukhangeli khathesi. Ngiwugcine kudala useseku-proposal stage, i-ministry isabhoda lawo, isa-collecta ama-submissions ebantwini ukuthi i-tax bill le iza kuma njani. Ukuthi umuntu olenkampani yakhe engaphandle kwelizwe ngobe ngoweZimbabwe uyilandele uye-taxa asocala uba ngumZimbabwe njalo kayisilocala ukuthi uhlakaniphe uhambe uyedinga lapho abakwenza kube lula ukuthi wenze imali ubusu siyafaka imali khona umuntu abesekulandela ukuthi hayi ngiya kuTexas. Lokho hayi kulungani lobusela sibili phakathi kwakho. Akunani ngoba khona ngaleli zweni lapho ohambe waya khona uyatekswa, usutekswa kaningi-ningi, akulunganga ukuthi umuntu atekswe kaningi-ningi. Kodwa-ke njengoba ubhebhe kufake kwacaca ukuthi hhayi, nxa usuyenzile iprofit njengomuntu waseZimbabwe, ekuqineni kwakhona usuzabuyisa phela lokho abathi ngama-remittances. Yikho phela nxa kufika ebhenki laphana, hhayi isokuthekswa njengayo yonke imali esebhenki, lokho akula muntu olecala lakho. Kodwa ukuthi imali yami engiyenze ngekhampani yami kwamanye amazwe uthi uzayilandela uze tax profit yakhona, hhayi lokho akulunganga sibili.
Nxa sesikhangela futhi njalo Mnumzana Bhebhe kulalokho kuthiwa ngama-cross border traders, kubesekusiba labantu abahlala-ke lokho kuthiwa yi-diaspora, kumbe ngithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lakho kumele phela bebhadale i-tax ngokutsho kwebhili leyi. Ungathini sibili ngamafitshane khonapho?
Kulohlupho olunje ngomthetho webhizinisi, nxa uwoda impahla e-South Africa usazakala ukuthi ngusomabhizinisi oqondileyo, kawubhadali i-tax kumbe ngithi i-VAT e-South Africa. So ngaleyo ndlela-ke xa ubisa impahla lezo ngapha bafika bazibambe leyo tax esikhuluma ngayo ukuthi fanele bakubambe, vele ungabhadalanga ngaphi ngale e-South Africa ngusomabhizinisi o-registered. But ama-cross border-ke kuyahlupha ngoba kabakho-registered. Okwakuqala bayahamba ngale e-South Africa, mhlawumbe umuntu afika aqamba amangathi ngebhizinisi enjula amaphephanje bamthengisele impahla bekhiphe i-tax, abesesecalazo mhlawumbe omunye kwafane secha futhi ebhoda kwafane akabhadali zonke impahla abuye ngapha futhi eZimbabwe angabhadali i-tax. So mbonani kuqondile ukuthi ama-cross border traders lawa babhadale i-tax, ngoba-ke bayephula umthetho wokuthi ngale e-South Africa kababhadali i-tax, bayephule umthetho mhlawumbe ukuthi impahla kabazibhadali zonke i-duty border, baphinde bephule umthetho wokuthi bafika ngapha sebethengisa ngalokho esithi yi-super profit bengabhadali futhi i-tax. Sosofuza ukuthi labo bamonitwe ngoba benza i-profit khonaphana along the way bezibuya bezethengisa izinto beze ngapha eZimbabwe. So kufanele bathathwe-ke i-tax. Okwama-diaspora mbonani kulohlutshanyana kancane. U-diaspora phela kulezi zathu ezamenza waba i-diaspora, njalo i-diaspora khona le uyasebenza uyabhadala umthelo kuleli lizwe elikhona.
Umthetho lo ngumthetho omubi ngoba uwenzelwe ukhangele lamuhla ukuthi lamhlanje ukuma komnotho kulohlupho.